indaba ngathi agrele izima izwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu ngoba uzanayenza ukubona ngesikhathi amasotha ekhipha umgaba akhe amkhipha ngokuthi we arresting the criminals around the president angithi besithi sifuna ukuthi kube nokucaca indlela amabhizinisi asebenza ngayo elizweni ukuze umnotho uthuthuke. I think 2019 ufana lo uThongo S. Lubumba ekhuluma ngawo Queen B wamveza ukuthi akuye ukuthi nguye umaqhuzu wazana kwezamabhizinisi osebenza naye nguhulumende ama-government aphandle amakhampani aphandle njalo njalo akula nto eyenziwayo ngakho ngoba kunjani edlelana lamaminista lesiphatha amandla elizweni okuthi edabusayo ngoba kuvalela amathuba amaningi ukuthi kube le ntuthuko elizweni amathuba okukhetha imisebenzi ngoba enguyedwa enjalo ngeke akhetha imisebenzi wabantu bonke ngeke alethe i-development ekhizi ngeke inkampani yakhe ayisoke ibe le ndaba lokuthi kwenzakalani elupane kwenzakalani elothito inkampani elethela yena imali njalo imali akhona imali ayigcina phandle kwelizwe esikhulu esikwazi ukuthi ngesikhathi sakugona kulento externalization of foreign currency but yena uyakuyenza ngoba ulesiphatha amandla anjani adlanana lazo so kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi ke sesigabeni sokuthi ilizwe lile mali elingabe liyenza silama resources golide amadamu iplatinum konke okuningi ungathuthukisa leli lizwe kodwa kuya esikhwameni somuntu oyedwa encedisana labahulumende.
Uphenyo lolo olukhuthazwa ngabanye lona lubana kuthe kwavumakala kuyabe kumele lwenziwe ngubani?
Silo umuntu okuthiwa ngu-Comptroller Audit General. Umsebenzi wakhe yikuhlaziya ukusebenza kwengatsha zikahulumende, ama-ministries, ama-departments, ama-parastatals, public sector, umsebenzi wakhe. So nxa ekade wenza umsebenzi wakhe kube lokhu asikhuluma ngakho namhlanje kube amankampani adila lo-dark grey nama-department adila lo-dark grey ngabe sesawabamba kudala kwa-exposure kwavinjwa ukusebenza layo ngoba kufuze kwenziwe ama-tender processes kukhanyelwe ukuthi i-company's competition kusebenza njani ngeke umuntu e-one abe lamankampani amaningi asebenza le-government kungela kuncintiswana kufuze kube lamankampani ancintisana layo nxa sikhuluma ngendaba ze-fuel kube lamankampani athize ambala kumbe afika 10 asiza ukuletha i-fuel elizweni ukuze kungabi lo muntu ele-monopoly but sithola ukuthi u-Dark Grey creating ama-monopolies endaweni eziningi okusho ukuthi-ke u-controller general wethu akasebenzi.